Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso yezeCTU ithi ilakho ukujengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi owe extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki
angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradini xa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiriti izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration bethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent hafu yezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sinuze lawo ndawo ezimbabwe labo bayabe sebelungiswa okwabo thina besikhona phela sikuzwanga kona
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi ilakho ukujengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi owe extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukujengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrol. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni umnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje isingathi sicebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi extraordinary general council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esitaladani kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Esibone ngani akulanto ephumayo ke evela kukhulumende laye ungani kala ansa ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi laye uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebenza phenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha lemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesibalutshwana esisiya emsebenzini. Esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba abaningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jaffet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ibandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu weRally eChurch ngesonto ntambama ukuthi kufanele bajengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wacothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni ingcazelo yesiphathamandla seMDC, umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChiretsi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. State lafuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikona violently, ukuthi simdose kabu ezekhuluma lathi, simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sizwe lawo ndawo ezibaba. Labo bayabe sebelungisa okwabo, thina besikhona phela sikuzwana khona. Ngiyabona-ke kuposa kuchayane bengicala amaraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu besele ukuthi bengahlala ngabahlala legroundini, but ama-stage zane bigcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma ngento ye-judgment le, ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yikho ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela esangeni. Kodwa abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwering akuyiko wakhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho kufuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise loku kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zala utshontshile la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa ngokuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi ngcono silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe kona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela and kule nto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolombi.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Yabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezala bakwazi. Abantu bezala nginathemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkolombi. But ukusela ukungilimbani okuyathi kulalilizwe asiyabona ukuthi bona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwede ezimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho ekuthikelele ukuthi ibhondi iyasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinde amabhondi nokuthi bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathathe ama-youth bona bebesisabota benyekele ukuthi bedlungiselela abantu abezimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenza ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChiretsi njengemhlangano eliyalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi uyabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele ngkata zabalazo lapho abahlezi kuhle abantu abaphuma so thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithembe esihlalo liku-MDC and likuba kujamisa yokusiphuma ngobuningi and ngiyabona babetshirezi ngelidlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ukuthi situwe igcabala magetsi abantu sexotsha emsebenzini emapulazini abo bahola bahola ama-$100 amapulazi enzimba yathathwa ngama-ovet konke lokhu yena kwenza abantu bezonke befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likujamisa ngcono siye kuzinqazela ukuthi uyini angasinceda hambo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalele iParliamente sisukela sikhulumela yena ke esanda ukusuka eChiretsi. Likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streamer kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele. Unomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele. Ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona le-ZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladeni silo. Enoch Dube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalithulela ezinye indaba. Ye, unomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo, hayi ye intengo yempahla ilokhu iqansa isiya phezulu. Uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo. Unomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza, ngabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo. Glenn Dewa uthi good morning. Lo Musa Mazibuko uthi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini? Ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run by ese-SA. Hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi, hhayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni. Ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uChamisa, hhayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe msekela uChamisa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kwisikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleliso sigaba. Isiphathamandla se-ZANU PF umnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi. Kodwa uthe i-ZANU PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabo mnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarika izonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana BK Mathiza uthi ibandla elibusayo ele-ZANU PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisitshiyagalombili lasitshiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Proton le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku-Studio 7. Ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu eliwenzayo. Ngoba kungayisini ngavele sisentuthwini ngaba sazi lutho. Ngoba ZBC lawa yakiwe yazikhulumela kwabo kungazwakaliyo lokuthi kuya ngaphi. And lisilethela esikubonayo, hatshi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje uyikhangele, but uzathi singasebeyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda wona enceda ubana bona bebebakalokhu besembusweni. Ngikhangele indaba enduna izimota lezo abathi befuna ukuzithatha, babesipha uchiefu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe lamandla ukwenza konke akwenzayo. So nxa uchiefu esithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo, akabamikela khuluma anti babamphayo amandla ukubana akhulume. Umsebenzi wakhe kanye wona lo, uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza kuphi umsebenzi? Ngabona ukuthi intaba leyo, intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenza. Njalo ulawo imvume yokubana achothoza, intaba bayachothoza kanti sibathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla e-Britain. So laye nxa sithi ekhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelelwa nguye, kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti laye ngumntana weZimbabwe. Yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi sani sebelala bengadlanga. Abanye uyatshone abantu sebephelile kathi esemgodini, ngokufela emgodini, wonke umuntu usegcwele emigodini, segcwele ngaphi ngaphi, sedinga ukuthi ukuthi athole okokudla ngokuphangisa. Godini nje liyafa, kuzoyenzakalayo kuphela kwabantu. Ngathi abantu bayafa, abanye bafela ezibhedlela, akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu. Lapho umuntu awusuke wawugula, uyagula, kodwa indlala abanye sebesidlala kungafananga ukuthi kudliwe ukusuka kumfakela umkhuhlane. Ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlakula egqibela ukhula, wamxotsha wathi suka lapho, na awukwazi ukuhlawula, uhlawula ugqibela ukhula, ubese uzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlakula abesehlakule egeca umuntu. Yikho esikwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi, isikhathi sokubuta abhidlize esikhangeni. Yikho kwakusenza umgaki, umgaki wayesithi kuzalunga kuzalunga, uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo.
Besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo. Lo nyaka emakhaya abantu abazuzanga, abantwana ezikolo akusafundeki, abadli. Ababalisi bakomplain ubona abantwana nxa befika esikolo, yabona umntwana sefuna ukulala. Hayi, lo nyaka kulanto enhle. Uhulumende mayingavuselela uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo, abantwana bathole ukudla, kungasiza kakhulu. Ngoba izikolo hayi, indlala ibulele sibili kakhulu. Mina engikhulumayo ngugabriel moyo.
Salibonani lonke, mina ngusibusiso Swela, ngibuye eflabhosi. Ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi lathunjwayo. Namhlanje isinkwa siyadula, sikwazi ukusithenga size sabaleka sazohlala eSouth Africa. Sihlukumezeka ngenxa yomntwamnangagwa. Kathi mnangagwa yena kwehlulani ukudlaya kaphume emkhudle esikhundleni, angithi utshaye umgabi khulu. Kuke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila. Kakhulu ngoba mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu wokuqala. Okwesibili, wasihlukumeza emathebheleleni, asilabazali sizintandane. So asimthandi thina, kasimfuni. Manje sihlezi eSouth Africa, abadala bahlala bodwa eZimbabwe. Kubuhlungu lokhu ngoba iy'ngane zethu zizakhula zingelasiko, zingalazi isiko lethu. Khona manje njengezami iy'ngane zintathu kazikwazi kubona inkonto okuthiwa yinkomo lobo kuthiwa yimbuzi. Ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ngilokhu engihlala khona. Kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele eBeitbridge, ngiphenduke ngiphelele eBoda Messina ngempela kwamba eBeitbridge, ngiphenduke ngibuyele futhi eSouth Africa. Ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani. Hhayi, siyacela lo Nkulunkulu sesizwile, asixolele, asizwele, kangenele, athumele umlilo wakhe umnangagwa la akavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse laba bakamthwakazi, ngoba lathi laba bakamthwakazi abafundileyo.
Salimonani, njani basakazi abahle? Lo okhulumayo ngobusane, ngobusane Sibanda, ngiphuma le emagusini enkaya kwasikhokhokhoni Scott. uzobhukwa ngumazamba. Lento eyenzeke enduneni undiweni le ayiqondanga, kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumpila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathunywe yi-ZANU-PF. Imbi lento eyenziwa yi-ZANU-PF futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma asokole ngenxa yokuthi kahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna, futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje. Izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga ezi zikhala kakhulu zizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lowo, liyazikhohlisa nje boGabhuza. Ngumbono wakhe lowo unganivumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya layo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonxa bengayazi inkomo, asonto ongazitshela abantu leyo, khuluma into elomkanje, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo sanomhla yena, kodwa kufake ku-context wathi ukuthi kungani sizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mboni ngani laye ulo mbono wakhe ngaloloda. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa, njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima, lomkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe leDemocratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku, kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesile kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda noMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye oseyi-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
Officially closed. I now have the final results in my hand. For the final
Ngemva kokunqoba uLane Hardy oleminyaka elithumi lasitshiya kalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Yankee, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asabe ngabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohlweni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader. Yeah, yeah. She is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She falls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting but I'm empty. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Loka omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho ukutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiretsi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.